Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho elizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho wahle bavela azange babuze bebanenge abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera, then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva inqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambizeli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi yekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba le-Herald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulomsebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi. Lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo, iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehlupheka ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe gula lambona ukuthi wagula kwababuhlungu kwaze kwababuhlungu bakithi lati sazwela wafly away eChina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa ama sanctions mina nawe masigula ngeke sikwazi ivini ukuye eChina ongela ama sanctions khona but imali yabingeke uzoyithola kuphi imali yokufly away eChina khona la ngithi uyabona konke lokhu ama sanctions ane effect so hayi njenge opposition kumele government sithi ubusani kahle kodwa njalo kuphinde sithi hayi khuphana amasenzi acelwa yithi yithi njalo sesicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama-sanctions awabekwanga libandla le-MDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ukungathuthuki komnotho welizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo i-corruption. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ika i-sanctions liyawafuna na ama-sanctions ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-west ukuthi ifake ama-sanctions thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanctions njalo ababuza izana uPF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa nguAdolf Hitler noMussolini lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Hikoke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hatshi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezano liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izano PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and le constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokho khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions ama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lo lugatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxelaye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezichofisayo ezithwala abantu eShangani Mine zibalethe emgoqweni ethi Main Road. Then bekule enye imota kathi sebus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgoqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa waqhiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho nasesehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So bese sehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithintitha eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Wathi yena abantu laba nisuka eShangani Mine bambhadale $10. Abasangelekanga change yami sebenzethelele phone. Uthe sakhuluma imoto yana yahle yabisiphendukile. Khonapho bahle bavele azange babuze bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakathe elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngase ngivuka ngeqake lami ngamsunduza wawela emgoqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni khongane kokuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezombusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi baluthathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe izidlova nje esezikhona ezigange. Enxa sesicobo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesiathakwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okukhani ukuthi kulo umuntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igame nje enziweyo. Abantu laba enjongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kula bade beme phandle emgoqweni laphana lalapha ukuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kawasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwele igazi ngoba bengibleeda ngayondlebe igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusahle saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. Lithi iphephandaba lobulembo beinternet ele zimlive.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla leMDCT umnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lo nkosazana Thokozani Khuphe ukuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnunzana Douglas Monzora loMorgan Komiti labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye izalo PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhu. Isitha sethu sinye. Esikade sasithupha from 1980 iZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka kade. Asikaze simthole ukukhululeka. Yiphi inkululeko esayitholayo? Ngoba izani ubuyilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa. Ayikaze kulungisa. Akula makliniki, akula mgwaqo. Ayikho nje i-development ekhona. Into ekhona eZimbabwe ludubo. Uduko nje into oyibonayo ibhale ebusweni babantu. Abantu baswela ngisho ukudla. Khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo, abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayosipreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe. Kodwa nje into abayaziyo ukukhuluma, amatitsha aholiswa lutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu. Ye, salibonani, salibonani basakazi abahle, khuluma lo Ngwenya la eGoli. Ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu ngaligcina sesihlale singabaphileyo mbingelela bonke abantu bezibapha amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa wangaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanction lawa ethi abawasuse angaqala asuse ama-sanctions lawa wabafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF. Abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions lawa. Bengafuna ukwenza engathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions. Kwenziwa yibo nebandla lakhe lezalo PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothi emdala engabe segugile behambise yokhuluma amanga. Abantu bahlukunyezelwana, abantu baboshelwana, baboshelwana abantu be-MDC, baboshelwana abantu. Ungakhuluma kabi ngezalo PF sokumele uboshwe, uthonisiswe nzima, uvalelwe, unqatshelwe ibheyili. Akukho right lokho. Vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions. Afaka amanye ama-sanctions phezu kwala akhona. Angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo. Abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza iZimbabwe ihlupheke. Into eyenza abantu beZimbabwe bahlupheke namhlanje yizalo PF. Akuso ma-sanctions la abafakayo. So lokhu bangakukhulumi vele bangadlali ngabantu. Akunazibhedlela, akunamgwaqo, akunalutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu. Ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile. Kodwa into okufanele liyazi maZimbabweni amagumbi abanomhlaba yokuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ubhekile. Ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto. Yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe. Abayeke lana into yabo abayenzayo leya. Abalungise izinto babambane, bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha. Ngiyabonga.
Njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugurawundo yakhe. Thina maNdebele siphelile, abafowethu babekho, okhulu labokhokho bethu bafile, asibazi ngenxa yakhe. Esesithi yena uzayenza, uzagubha abantu ebangcwabe kutsha. Vele kwaba lo mthandazo ngemva kokufa, ngaze bagubhe bafake kutsha, sizobabona ngaphi thina? Uyabheda lo, uyasijwayela. Vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engelayo. Vele iZimbabwe uyaqunywa phakathi. Amashone ebuyele le kubo le khona le arale le. Thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi Zanu vele liphambene le. Abantu bezanu laba Zanu Zanu le vele akula into abayenzayo. Bagijimisa kwelabo isayidi ngoba ushona babo. Ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili, lona leli lizwe eliyi-1. Ngoba ngale harale baphile yabo nangakwafilika la ngqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli le Studio 7 siyabona. Mbona leli bandle libusa leli liphezulu kodaba lwegugrawundi kalibusi. Iphezulu kokudinga abantu ababulawayo, alikhole ukuthi kwabulawa abantu bayi 25,000. Abanye baphoselwa phakathi kwemigodi ezimayini. Lizabakhupha njani lebangcwaba? Lizabona njani ukuyakhupha laba bantu abaphoselwa phakathi kwemigodi wezimayini? Ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu. aluba abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela ngamapetrol abantu akulamumo into yabo kwenza bahambe behlala emzini yabo bekele ukuya bezobuya besigebhe besigebhe abantu bafile besenzela idoti ngento esiyizondile kakhulu bengakhulumi ukuthi ngato le asifuni ukuyizwa yonke into abantu
ye sakubona msakazi omuhle ngibingelele nani balaleli siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla sicela liqhubeke nikwenza sizwe ukuthi kwenzakalani ye ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa hayi into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa izame phela nathi ukunquba lelo qembu elabo sakudala elingelancede elingayazi into eniyenzayo zama ukulikhipha mamelani bani bakithi ake nizame shuwa ukubambana nincedisane lizwisisane akukho kwedlula lokho manje nikwenzile lokho nizokwazi ukunquba khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa kambe kulungiswane from 1984 singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadodana sesingakwazi ukumisa imizi yethu lokho esisokola kangaka hayi kuyamthinda umdoda lo akaphume kanti kahle kahle vele nivotelwa mbani ngoba phela angazi ngizwa umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwa bekhuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle nivotelwa mbani vele ngiyabuza khona bavotelwa ngubani okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esilala khonapha kwele South Africa amantombazana hayi ake nimeni kosisa ufeva manini ngempela yekani ufeva nifaka buhlungu shuwa kambe umuntu uzamthola umuntu yethu enamadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani nibone amagrosa ibuye ekhaya nyabe nithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibhaqa ucabanga ukuthi uthathaphe hayi angiblame nina badala kodwa ngiblame abona labo sisabakwenzayo lapha imbi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi vele amashona ancane kulani amalokali ancane kulani ngoba nina mandebeleni ngobhondo yathi nje anifuni ukusenzela le wena abasenzela everything esiyifuna abangenzela kangigcina ye wena umuntu uzokugcina usuyogcina kanjani ngakuloboni waye ungamtsheli ukuthi kuqale evela yini leyo kubhadana kuloboni ethi sizokugcina ngisazofaka osisi ngiyanitshela qhubekani uma ningafuni ukumamela uma ningamahloka nje kodwa nisazofa gcine ngani majida hhayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki lento yawo every day every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele igasi wakhona lekithi hayi kunzima lokhu ake niuyiyeke nani madoda kanti imbuzwa umuthi wayi ningahambile kwenza khona phana yini ezweni nizomosha ngapha manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda hayi fork off mani kanti
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu ikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizaya ndakathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza ukuthi ama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempila kahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathakula abantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohle ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labo gogo labo mama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa legciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo bahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwe yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ngani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabe zempila kahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akona umuntu owazi ukuthi kumbe igcikwane selifike esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabe zempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Ikho abantu singazitshela mangukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kuchisa kuchisile sokuze kwaphela, akula gciwane laphephukayo lilokhu lichisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Ngikho-ke engitshoyo ukuthi uqathele kuphela ukulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhonela, bajeri sebefuna banu intwana zemalokishen, mabesibona bathi eta eta sakubare, mabesibona bathi eta eta sakubare. Bona all stars njalo fake dobes, still gonna handle business, bazo catch my feelings, bayazi mina meli logish, bastele bangwala nyinkomeshi to chera bas no fish born, bangizwe ku radio bambone ku video manje sebelandela bambizwa ngo puti madlisa njenge Twitter bonke sazoba handle looking a push up from the days of my connect my connect la maram even ses kolwe eskolandela badala ngangena emfolweni manje yiskat sambona seskalet eskalet born intwana nesthunzi yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi yeah. Mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhonela, bajeri sebefuna banu intwana zemalokishen, mabesibona bathi eta eta sakubare, mabesibona bathi eta eta sakubare. Bona mthengi qala lokho bebengiqala manje sebethi ngubani isikhokho sebenkamba, bona sure bebethi mina nyaqanda manje sebethi ngiyashisa ngoba ndahlela inamba, bona sure ngifake igasi emephini amayelo afunga ubuye elokishini, bathi bagcwale ngestampa njalo siphethele vibe, batele ukuthi bengeza soplome costume. Ngiyabona bafisa ukusikhipha isalathi, abanye bafisa ukuringa njengathi, abanye bafisa ukutreka njengathi, batele bazothwala ngegasi, bona intwana inesithunzi yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi, mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhonela, bajeri sebefuna banu.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.